Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ekhethweni oluze awungeke ushwele abantu abakhononayo njalo njengomthetho wethu webandla sinalabo abakhononayo ababhale ke ama-complaints abo abuye ebandleni azakhangelwa ngalinye ngalinye kubonakale mhlawumbe kungaba khona abanye abalezi zizathu sibe zigcinile ezitshengisa ukuthi kakuhanjwanga kuhle.
Ukukhonona kwabanqotshwe kukhetho lwama-primaries ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai kuyaqhubeka ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe.
We want to catch them before they've been exposed to the virus so that the vaccine is effective against the cancer.
EZimbabwe lisungula inhlelo zokuhlaba amajekiseni okuvimba imvukuzane yesibeletho kumantombazana aleminyaka ephakathi kweyisishiyagalolunye kusiya kwelitshumi lantathu.
Umthetho ohluzwa idale lephalamende ophathelane lezemthelo we-income tax bill udala inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Iningi lamalunga icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai angakhethwanga ukuthi ancintise kulandela ama-primary elections ezigabeni zawo athi asexoxisana lenkokheli yaleli bandla ngokuthi ukhetho lolu lwenziwe kutsha ngoba bekulokuqilibezela. Abakhononayo basezigabeni ezigoqela iTsivarase kwalapho kukhethwe umnumzana Solomon Madzore umgcini sihlalo wabatsha kuleli bandla kanye leMavuku leMbare okukhethwe umnumzana James Maridati lo Eric Knight abasakazi abalodumo. Ukhetho lwama-primaries aleli bandla luyaqhubeka lamhla eMidlands North. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Abednego Bebe isiphathamandla saleli bandla.
Ekhethweni olunje awungeke ushwele abantu abakhononayo njalo njengomthetho wethu webandla sinalabo abakhononayo ababhale ke ama-complaints abo abuye ebandleni azakhangelwa ngalinye ngalinye kubonakale mhlawumbe kungaba khona abanye abalezi zizathu sibe zigcinile ezitshengisa ukuthi kakuhanjwanga kuhle ibandla lilakho ukuthi likhangelise libone ukuthi kungathathwa sinqumo bayo njalo bakhona abanye abakhomplaina nje ngonxa yokuthi kuthiwa khona hani uzwe kuthiwa khona lami ngodwa ngithi encenzi abazama lowo muntu aphume labo siyabalalela kuphela kodwa sizabe sisakhangela-ke ngesigaba ngesigaba kumbe ngithi nge-constituency nge-constituency ukuthi-ke lokho ukukomplaina abakutshoyo kungabe kuyikomplaini enjalo.
Abavela kumnumzana Mtambara bona baphathwa njani udaba lwabo?
Ungakhohlwa ukuthi kupolitiki abantu bavela endaweni ezitshiyeneyo. Ungakhangela sonke kakula owavele wavela ezithwithela kuthiwa mina ngiyathwitha ngiyaqalisa yibe ngiqalisela. Abantu abaningi basukela kuZaphu, abantu abaningi basukela kuZanu, abantu abaningi basukela kuZumu, abantu abaningi basukela nje emaphathini atshiyeneyo. So ngaleso sizathu-ke thina nxa sikhangela abantu, sikhangela abantu ukuthi lo esimkhangelayo abantu bona abalandela ibandla le-MDC bamkhangela njani, hhayi ukuthi bona abantu ababili abathathu phakathi kwebandla bona bamkhangela ngayiphi indlela.
Usukhomfenyiwe wena kanye lomnumzana Njabuliso Mguni lomnumzana Norman Mpofu.
Engingakutho-ke ukuthi-ke kwesami isigaba kwathi kubizwa labo abazibona kumbe ngithi abazimisele ukuthi bangamela isigaba seNkayi South akuzange kube lomunye-ke owasukumayo wathi yena angamela isigaba seNkayi South ngoba umuntu ukuthi aze asukuma athi ngingamela isigaba lesi kawuzicabangeli ungumuntu oyedwa as an individual. Kucabanga abantu abanikazi besigaba ukuthi hayi thina bakithi madoda kele sikhangele indoda engasimela lapha kumbe umama ongasimela lapha bese bevumelana abantu ukuthi hayi lo angasimela lapha.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.